sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesine mhlaka 1 kuNhlangula 2023, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwazi
ubulawayo odume ngokuthi kokontuthu ziyathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day lapho enelise iminyaka engu 129
sifuna ukuthi abantu balayikha abasebenze babe prioritized ku wonke lama healthcare centers sase nabantwana khona manje sisabalwele ezikolweni because abana space kodwa abantu bangaphansi bakhona ezikolweni bayafunda its business as usual
amakhulu lamakhulu ezizalwaniza kwale South Africa abetshengisela lamhla emahofisini kamongameli zamaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni Ijale lePhalamende eleNational Assembly lamhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho weCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kokontuthu ziyathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamineminye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo day linazwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhova abaculi labafundi begiya eStanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936. Ilembali yezombusazwe lemihlangano eqhakathekileyo uAnastasia Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo Day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba isakhamusa kobulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa
ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulisuku oluhle lokujabulela lokho ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens ithi sikubona kuqhakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idolobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu
kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwazi ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 njenganamhla ngeThursday ngesaturday yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni babe nesikhathi sokuthi bacelebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiweyo celebrate sibili kube kukhulu sigqoke amabhethu sivunule
unduna dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa
especially the theme yokuthi preserve culture yethu preserve heritage yethu in a creative manner kuyasincedisa especially xa sidila the issue of drug abuse because nasithi abantu should rally behind iculture iyagoqela wonke umuntu because iculture is one kuyancedisa ukuthi sidile lazo izinto ze-drug abuse and also kuyancedisa ukuthi sidevelope because nasibambene sirala behind iculture kuyasisiza kakhulu
umqondisi wezimbabwe tourism authority iZTA unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kweBulawayo day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli
kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe yabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. UBulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade leyo khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza koBulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela le mkambo.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa, wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana ukuqale ile 14 years ethunywa edistributa ama-drugs. Lezinto zangkhona ezithele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala imajobelelenti, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe loo mntwana isizwe.
Umsekeli kameya wakoBulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Yokwagiza yedakamizwa ngazange bekhona. Iculture yethu ngokuya esikolweni sigide sithokoze sithandane njengabantu bakoBulawayo. Ngoba namhlanje siyalotshe iculture week, so phakamisani ama-cultures yethu angelo wokuchapha, angelo wokubulala, alokuthandana nokugcina uBulawayo eshazeni.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, lo nduna uMathe, lo nduna uDakamela weNkayi, amalunga edale lephalamende, osomabhizimusi, abafundi loZulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo eStanley Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye, bafike emahofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okutshengisela umnumzana Freeman Bengu wedeza uhulumende kaRamaphosa umlandu wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem nge issue yama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa nga this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sizizalwane zakwamanye amazwe umlando ukubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. Umnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asiyilwi nawo abafowethu, singama-African but silwa ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze, ubhalwe yibo lapho ubhalwe. But the way wenze ngakhona ubona ukuthi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha ukuthi angena eSouth Africa, kula eSouth Africa. Kuma umuntu odriver.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu yisenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana. Sasenabantwana khona manje sisabalwela ey'kolweni because abanayibase, kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemiti abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabe betshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele sindu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla atshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhangi okuzakwenziwa ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhona ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabangakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayatshiyeneyo. Njenge-for example sikhangela ku-ward 8 izalwane ezethorn groove ezisuswe khona ngalo zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyaregista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngazo.
Uphinde wathi bazalobela izekhi ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengobuhlelo loluphela namuhla. Usigwalo lo sizalihambisa ezekhi ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi uku-ward kumbe ku-ward 24 nkayisouth kodwa ibizo lakho kalikho ku-ward naleyo kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota ku-ward kumbe 25. So yinto embi kakhulu le enzakeleyo kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababenza izinto kibo kutsho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo kutsho ukuthi ngenye indlela yindlela ye-rigging le esesiyibona le ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla leZANU-PF labo bayakhala ngokwenziwe yi-ZEC. Umnumzana Joseph Juma ngomunye wababambe owangaphansi ngokwenziwe yikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Busuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani kuthiwa kumbe kuthiwa isenzakalo esenziwe libandla leZANU-PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZANU-PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejale ukuvotela khona. imbangela esenzakalo leso ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa indoda ye-delimitation le eyenziweyo, kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale, amabizo alahleke kwesi sikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries, ama-ward la, ama-constituency lento ezinjalo. Kodwa akusiyonto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi, bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo, kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona, ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabisenzakala, hatshi ukubana betha kulo bukopokopo obukhona oyabe usenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo.
I-institution ye-voters roll siyenziwe namhlanje alilanga lokugcina kuyavalwa. Kodwa engingakwaziyo ukuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi babo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungaze ayahlola amabizo abo, ithatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Laloko ukukhangela engemafonini yokwenza abaningi behambe besiyahlola. Yebo phela khonoko kade ukutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali. Phela yinjongo yokuzekhi yami senzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejiste futhi.
Kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa babasize bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kusenjalo, idale lePhalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko kumthetho weCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill ngemva kokuba iCommittee yedale lePhalamende eParliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalomthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba iKomiti yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalomthetho.
The PLC they've considered it, returned the Nanadri's report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lePhalamende. Amalunga awe-ZANU-PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho, ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokhela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Bhupuraito Garebhi uthe lomthetho usuza kuya kuSenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Eloba enkundleni yeTwitter ummeli weHarare East umnumzana Thandai Biti uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Ummeli weHange Central ePhalamende umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayesidluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePhalamende, ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed. Ngumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusula lomthetho.
Ngemuva kokuba iParliamente isiphase ibhili leli abayithi Patriotic Bill, sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angangcothozi umsebenzi owenziwa nguhulumende, njalo angangcothozi i-corruption eyabisenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusitshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukane. Sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Beso kusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa umongameli ubususayinwe umongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo, edinga ukuba ngumongameli ngokubika Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo weStudio 7 ayiqhubele omnumzana Tim Moringayi ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa awe-Republican Party for the President is just another option for ama-Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years, engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela e-Capital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwazi ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngantho ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwazi ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona, ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavoti angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith, uspecial prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya ezombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga idale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 23 ngenyanga kwaNcwabakazi kuwona lo umnyaka, lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ummeli we-Insiza South edale lePhalamende, yena ekubandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
ngathi vele ukhetho lifike ngesikhathi esikhundle abantu bekumelele njalo ilizwe vele lizimisele kanakimpeni kukhetho esiqongosele ebantwini ukuthiabantu bahambe bayikhangela amabiso abo ukuthi akhona ukuvota for.
Abantu bayahamba baswela amabiso enginanzeleleyo ewadi kami esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 esuka kuwadi yami ibizo yilo lihambileyo lezillage abantu bonke basasele futhi kuwadi yami ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu nokuthi bonise ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha zane-PSS yaze ukuthi ayinasapoti siyakwazi izethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ibhodaboda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi kuzothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha ba-check amagama befuna amabizo abantu.
Utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo utsho ngani ukuthi liyehluleka?
Abantu bezele bethe bebiza bethi zane-PSS for 43 years kambi ngaba unenkosikazi ungathola abantwana for 43 years kambe ngabe uzawathola abantwana semele nikizanaza 5 years futhi bakhula ngokukodwa izinto zabo inkomo engabe kuyeka laphanethi izalo p f ingene embusweni iyenzeke sibulawa yendlala lemali yezimbabwe beyangena abathi r t g s sibulayo njengobane nge-m t uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ifile indlala ingenile izinto ey'tolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongathi ufuna into embatshe komunye umuntu kelinyisekelabe liyifanatiko na hhayi lelana lihle kunalo obviously lizachothoza likhombe konke nakhona iqinto ekhona ukuthi ibandla lezamshe libandlala abantu yikho behlale belivotela abantu kenzenze mhlaka 23 futhi August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda asikhelele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke siyalungiswa kenzenze sikhuluma i-government yezamtf idize ngomgwaqo lesikele ibhethibhethi esiyayo ibhulawa isiyayo ifono sikhala emgwaqo eminenginengi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqediweyo i-government ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalani emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yangikhonisa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla lezamtf livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoza kodwa iqiniso ukuthi practical phansi abantu babomthi ibandla lezamtf lisebenzele kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi kuyamphisela umongameli elizwe kubaba umdini nakagwa ngoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibaba.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnanga?
Ubaba upresident advocate lesi Chamisa yiba sebethembe ukubana ngozakhipha abantwana bezimbabwe edibhide ekuhluphekeni mina ngithemba ukuthi uzenqoba ukhetho ngoba izibi bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesi khipho lezizweni izalo p f sebekhulumile person akone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izane izawini iza bonke abezane-p f asebathebeleni hlanzeke kubaba uNkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izane-p f iyalikhetha kayilifuni ezani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate lesini Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafethu abasedaspora bazabuya ekhaya bekwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esazi nento ukufaka imali ngaleso sikhathi uthi kusathi uvuka imali isiiphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyibhenki akulamntu lesitrasti ngebandla lezanephethu lekwehluleko nalawo mazwi ukuthi u-avokiyesechamisa abantu bonke bakamvotele usanomnandi ilabonise ukubana ilizwe limnandi ngani ilizwe lakithi izano-p f ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokuabhuza abantu number one abantu
siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo mnumzana Moyo lomnumzana Nkomo.
Ubaba Moyo ngizahlala mhlaka 23 sesinqobile ethini ngadla lezanu p f ehlihlela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ngabadezinye zizodatha ikhathi lezanu p f ebengomunye wethu ubaba Moyo.
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwami nomsana Solani njengemnyama moyo umgcini sihlalo we-CCC eMatsaud lo mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela eParliament olivalelisayo osithandekile Mhlanga.